So we see a descendant of VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
kuyacacwa kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi
umongameli weMelika umnumzana Joe Biden useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yilizwe lakhe sithi uhulumende weZimbabwe uloke esephula amalungelo kazulu
kusabuze sinazelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhuluma
Ama-targeted sanctions awafakanga ngama-opposition parties awafakanga ngama-trade unions.
Abebandla lezanu PF bayalisola inyathelo likaBiden kodwa abebandla likaJamisa bathi uhulumende kaMnangagwa uzokhela amalahle ekhanda ngodlakela. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden useqhelise ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu PF yiMelika ngoba esithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu njalo uvimba umbuso okhululekileyo. Elemelika lasungula izijeziso lezi ngomnyaka ka-2003 lahlela konke lithi kumele kulungiswe ngeleZimbabwe ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa kumbiko wakhe izolo uBiden uthe akulalutho osolwenziwe nguMnangagwa olungenza ukuthi iMelika yesule lezi zijeziso zona ezithinta amalunga ezanu PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 37. Wengeze wathi nyakenye uhulumende kaMnangagwa uqhubeke ehlukuluza abantu abagoqela intatheli zindaba abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso zezisebenzi. Ukuqheliswa kwezijeziso lezi kuza ngesikhathi lumemetheka ngamandla udlakela oluqondiswe kubandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change. Kulomsekeli waleli bandla obulawe ngesonto eKwekwe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF njalo izolo kulabantu abahlasele endlini yesiphathamandla saleli bandla umnumzana Tendai Biti bagamula unogada wakhe walimala kakubi. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi izanu PF yiyo ezokhela amalahle ekhanda kudaba lwezijeziso.
Ama-targeted sanctions kawafakwanga yi-America, kawafakwanga ngama-opposition parties, kawafakwanga ngama-trade unions, afakwa izanu PF. Izanu PF ukhanya ngani iyakholisa isicatha ngawo. Yikho ke uzabona ukuthi okwamanje benza ngabomo uhamba betshaya abantu bebulala abantu. Abantu bazibuze ukuthi kanti uMnangagwa njengo-president weZimbabwe ongena ngodli uyabememezelani ama-elections. Declare esithi kuzaba lama elections bantu bangaregister banominate sebabhula sebabulala kanti uyabe vele esihloseni ukuthi kube le nomination court. Konke lokhu thina simelele uZulu njoba sisithi ibandla lethu ngelikaZulu. Ama sanctions la afakwa yizano benzela ukuthi uma sebetshontsha sebehuquluza imali bakhale ngama sanctions. Izolo lokhu babulale uJaha uNcube ngenxa yokuthi ukhethe ukuthi eye phathini oyifunayo. Izolo sebe siyagongoda umuntu osebenza ko-DP uBithi.
Kukhona yini elingakuxwayisa uMongameli Mnangagwa?
Thina ngabe uMnangagwa uyasilalela ede sizafuna ukuthi kube le All Stakeholders Conference eza hlanganisa abantu bonke beZimbabwe, ama-political parties, abeze-church, ama-trade unions, ama-teacher, kube le-representation e-wider. Sivumelane nge-transitional government esingathi yiyo engabamba intambo sisalungisisa lezi zinto. UMnangagwa labangani bakhe sebeswele ukuthi bengenzani ngesikhiwa ukuthi they are so desperate, they are panicking. Ngoba ama-CIO sebamtshela ukuthi uzadliwa ngubaba u-advocate Chamisa.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma yena osoleka kakhulu uMongameli Biden.
Into ekhona yikuthi kona kusafuze sinazelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingizi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa, vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlo ethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale beze bethathe umhlaba. I-America yenza into efana nayo, yabafaka ezijenziseni ezithize yathi kona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa loku nalokwana. Kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi wona usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso lezyana. Bathi kona no, buyiselani umhlabathi ebakhiwe nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni. So kuyafanana lakhonapha, asiyo daba yentolo yonke labayikhuluma le, kudaba elokuthi kona sathatha umhlabathi.
Kodwa liyakuvuma yini babachuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC, sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kaMnumzana Tendai Biti?
Intehle mnumzana ukuthi kona uMongameli njalo umkhokheli weZanu PF uphume emgcekeni, ngiyabona lawo unje nxa uyintathela indaba eqoto ula ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona ukuthi ona asifuni budlwangudlwangu, asifuni Dlakela, asifuni umuntu otshaya omunye, sifuna amalishizi ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi kona abe credible avumakale emazweni wonke. Lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlanga. Pho labo-ke abanye abasebesedokunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi, okutshengisela ke ukuthi kona laba abantu abanjalo-ke kabathwale iziphambano zabo zodwa. Kuhle even yena le khwekhwele njengoba sizwile sibonele ukuthi kona hhayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lonalo olwenzekeleyo. Asiyo nto vele esiyivumayo, iZanu PF ayivumi uDlakela.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ungakhangela izizathu ezifakiweyo ukuthi kungani izijeziso zenotho ziqhubekela phambili, kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi, akakathatha amanyathelo azakwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kakahlonipha amalungelo abantu lokusebenza komthetho okuthiwa yi-rule of law, kakahloniphi isisekelo sombuso i-constitution yeZimbabwe, akakenzi konke lokho okukhangelela ukuthi akwenze hhayi iMelika kodwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho-ke besithi bona hhayi njengalokhu izinto zingakatshintshi lezo esasikhangelela ukuthi zizatshintsha ngenxa yezijeziso, kulungile ukuthi izijeziso ziqhubeke ziya phambili.
Umongameli Mnangagwa simuzwe kusukwana ezedluleyo sithi yena imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe iyaphumelela ngemva kokuba umsekeli wakhe uChiwenga labo Grace Mugabe besuswe kuzijeziso ze-European Union. Imelika njengoba isiyengeze izijeziso zayo ubona kumphatha njani lokhu uhulumende?
Ngasoza phatheke kahle uhulumende weZimbabwe ngokuqhubekela phambili kwezijeziso zenotho ngokuba bekhangelela ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okwafakwayo kwizijeziso zenotho kwenzwe lokho abakubona akwenzwe yi-EU ukususa ophethe amasotsha, ukususa uvice president, ukususa uformer first lady, kanti imelika izaqhubeka ngezijeziso zenotho kusiya phambili. Kodwa bangabhekisisa kahle bahlolisise bazananzelela ukuthi izijeziso zenotho okwenza ziqhubeke ukuthi abakayenzi inguquko okufanele bekhona. Sikhuluma khona manje kule NGO umthetho ophathelene lenhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa yi-PVO Amendment Act ofuna ukuvimbela ukusebenza kwezinhlanganiso ezizimeleyo ngendlela ekhululekileyo. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kwenza izijeziso zenotho zingasuswa.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Abalwela amalungelo abesifazana bathi bakhathazekile ngodlakela oluphathelane lezombusazwe osoludlondlobala phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 26 kulinyanga. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sogatsha lwabesifazana kuleli bandla unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by-elections adeclarewa ngumnangagwa esithi asambenini phela esitikini siyejikilisana oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change liyaliswa ukuthi liyenze ama-rally okuthi bakhankase. Siyakwazi thandekile ukuthi i-politics bathi i-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi silwise ukuthi ingabi dirty, ingangcoli. Mina angivumi ukuthi i-politics ingcolile. Umuntu uyongcolileyo, i-politics kayingcolanga.
Sibonile kodwa ukuthi amapholisa athi wona ayenze umsebenzi omkhulu abopha labo abadale kudlakela lapho kubhubhe khona umuntu. Njalo lebandla leZANU-PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela, libangela idlakela. Liyasuthiseka yini ngokuthiyo libandla leZANU-PF lokwenziwe ngamapholisa?
Okwenziwe ngamapholisa thina sizasuthiseka sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe. So akula lutho olusithabisayo thina, akula lutho olutshintshileyo. Sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ababalisi bathi bayethuselwa iziphathamandla zikahulumende phezu kwesinqumo sabo sokuthi basebenze okwamalanga amabili kuphela ngeviki okuyisikhathi abathi sihambelana leholo labo. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obedi Masaraure uthi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini lanxa nje uhulumende ebengezelele iholo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20%. Iphephandaba leKroniko libika ukuba ugatsha lwezemfundo solulobele iziphathamandla zalo ezabelweni ukuthi sijezise ababalisi abakhalale umsebenzi ekuvulweni kwezikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuyemoyo.
Uhulumende esebenzisa amahhofisi akhe aphansi we-district abaphathi bezikolo. Simbona ethumela imilayezo eminingi ehlukeneyo ekhuluma ngokumiswa kwababalisi imisebenzi ngesilungu phecelezi okuthiwa yi-suspension, okanye khonokho ayevele kukhuluma okokushiya umsebenzi umuntu ezikhethele. Thina-ke njenge-athuzi akusethusi, ngoba uhulumende liyazisake sathi ukuthi sihambisane emthethwandaba. Yindaba ethi sahambisana emthethwandaba ngayikakhulunywa. Ngokunjalo emthethweni sazi ukuthi nxa kule ndaba esemthethwandaba akula ndlela noma ngumbalisi noma ngumbalisi noma nguhulumende angathatha isinqumo. Lokhu sikubona nje njengokwethusela ababalisi. Okumqokayo ukuthi sithi kumbalisi kabuye etafuleni kukhulunywe lama-unions ngendlela eyiyo esemthethweni. Okunye sikutshoyo kuhulumende ukuthi ababalisi bethu kabalayo imali yokuya emsebenzini, kabalayo imali yokuthiyela izimuli zabo, kabalayo imali yokuhambisa abantwana babo ezikolo, phecelezi they are incapacitated.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isiyethusele ukubophisa labo abaveza okusolisayo kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. IZim Life ithi kubotshwe amasotsha amabili asebenza kugatsha olulondoloza umongameli Emmerson Mnangagwa olwe-presidential guard esiteswa icala lokubamba inkunzi. Kubotshwe njalo umsolwa wesithathu laye owake wasebenza kulolu gatsha. I-Chronicle ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzakhokhela uhlelo lokuthanyela idolobho lakoBulawayo namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingele lapho Studio 7 abasakazi bonke abasithulela izindaba ezinhle njalo eziliqiniso. Mina okhuluma ngiseplamto esigabeni seMpandeni esabelweni sasemkhaya. Into ekhona siyezwa mpela umthakazi uyakhuluma, kodwa lesi asiso sikhathi sokwenza lokho okukhulunywa ngimthakazi. Lami ngaphansi kwesigaba sikamthakazi, kodwa lokhu abakukhulumayo le njongo yabo ayisiyo engayenza ilizwe lihambe liye phambili. Sikhangela ukuthi thina esikhuluma nje sisekhaya ide silohlupho olukhulu kakhulu. Abantu abaningi abakhuluma kumthakazi bakhuluma becatshile bese-South Africa, bengakwazi ukuyenzakala ngapha, bengakuboni njalo. Kodwa sinanzelela ukuthi kwenza kwamthakazi ikuspilitha amavoti nje phakathi kwadabula okuyayenza ukuthi inamba yamavoti iyehle kakhulu, okutshengisa kamhlophe ukuthi amandla okuthi silwe loba sikhiphe iZANU-PF asingeke sikukwanise, ngoba kuyabe kuvela amaqembu lapha lalaphaya.
Hayi, siyabonga konke lisenzela khona basakazi bethu. Siyabonga sibili, ngoba kungayisini okuningi ngavele kuyambomboswa ngakasikuzwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi likhona lina, vele sesihlala silalele into zeqiniso sizithola kini. Bakithi siyadana ngento eyenzakalayo elizweni lethu, nxa liphathwa kabuhlukakubi kangaka ilizwe elihle elinothileyo. Khonapho nxa ngikhangela abantu abasemadorobheni, bakithi mbona yini eliya kuma-election laka-26 ama-by-election, linanzelela ukuthi sokubuya amanga amaningi alokhu esize kukhulunywa. Ye, abantu laba abebekhona bebengalincedinga lutho, ngoba bengabe-opposition, abalisizi ngalutho. Kodwa hhayi, nanzelelanini ukuthi laba bebengenzani nxa imali ivalelwe esikhwameni? Imali bezithathwa amadorobho wonke zihamba zisiye Harare, zisiyadivelopha izindawo lezi ababefunda develop lo ubengenzani we opposition nxa ophethe isikhwama enguye owe ruling party
Linjani mahlabezulu bonke lo khulumayo ngumthandazo ngwenya mkhumbi isizalo segugwi egaba besifungwe ungwenya kokrisgani so ngithi lamfa kumbona ukuthi hayi shwa sesikhatheni ngendaba zikatswankirayi lothamisa lomgabe loizozo kungabambani silapha e-South Africa jesti ngubambana so singabambana kanjani bafowethu sinjengamandebele sinjenje njengamashona sibambana lawo lathi sikhe sifuna ukuthi sihlulwa yini kuya phambili ilizwe lethu libe right kade siyahlupheka se-South Africa asinamali sidinga imali sibambana kanjani asibambane uhlala kuthiwa asibambanini asibambanini sibambana kodwa asifuni into ephumayo singamazimbabweni singamandebele namashoni athi asibambaneni kodwa asikhoni ukubambana
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hawu bantu be-Studio 7. Ayi ukuthi lana ungathi ikhona into ebuya inga-understanding. Ngoba uma ufake umlayezo ufaka umbono wakho, umlayezo wakhona kawuvulwa. Kodwa uma ufake umlayezo ukhala ngekhompyutha ukuthi imlayezo yakho ka ayidlalwa uyavulwa same time ihle bengene kubi iphinde bewudlala kodwa uma ufake lo ombono wakho usola maybe usola ngezani uPF usola ini abawu awudlalwa kodwa kuzodlalwa lo ofaka ikhompeni ukuthi umlayezo wakho awudlalwa kube le umunye umlayezo odlalwa maybe kayi 3 ngeviki kanti kuvula imlayezo enjani kudlala imlayezo abantu abakhuluma kanjani ngoba nami iyangixaka lento lena ngoba ngilokurekhoda cishe 4 months yonke kungavulwa kodwa today ngifaka oyicomplaining ngikhala ukuthi imlayezo kayivulwa uvulwa same time udlale same time mise ngizibuza ukuthi kanti manje le edlalwayo ngeyabantu abalenhlanhla enjani hayi zamani ukuthi balansise
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Mina bengisacela nje kuphela ukuthi ngifake nje isixwayiso esokuthi-ke ukukhuluma bafowethu asike nisimeni kancane ngokukhuluma manje ukugxekana or ukucwasana ngokolimi kanjani uyabona into okumele manje siyenze kumele silwiseni isitha esiphakathi kwenu esidala ukuthi sihlupheke sihlukumezeke singakwazi ukuphila kahle ngiyacela ke lapho before senze noma yini esizoyenza okubalulekile manje kumele sibambane sonkeni njengabantu abahluphekileyo silwise isitha lesi season PF. Masiqeda ukulisa lesi sitha lesi, khona ke sizothi sesikhuluma, sesixazulula ezinye izinkinga esinazo ekhaya ukuthi no, sinenye inkinga futhi esisho, sicela ukuthi ilungiswe nayo futhi, uyayibona? Ehe, so besicela bengicela nje lokho kuphela. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma uGift Sonduku Mfoka Ndlovu basakazi bengithanda ukuphawula ngodaba lolu lwama-civil servants impi le yabotitsha yokufuna ama-better wages abathi bafuna $540 ngeke beyiwine ngaphandle kokusizo lwawo wonke ama-civil servants babona lo doctor bake ba-strike bodwa sabona onensi ba-strike bodwa sabona manje othisha ba-strike bodwa angeke beyiwine le mpi lohulumeni impi bengayiwina kuphela uma wonke ama-civil servants engaba ku-solidarity including wona amaphoyisa la angaholi lutho bebeke phansi amathuluzi bethi enough is enough sifuna imali engcono but izilonga uyostrike amatitsha athuselwe ngokuxotshwa abuyele emsebenzini next year kuqale futhi or next month kuqale onensi labo westrike bethuselwe bebesebehanjiswe emsebenzini yenkani ngeke beyiwine but ama-civil servants kufanele abambane kwenza ukuthi bawine le mpilo yokuthi bethole umholo ongcono
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi amapolisa kwele Nigeria alwisane lezidlova esezihluphile kulelo lizwe abulala ezedlula amakhulu amabili 200. Umsakazo munye uthi njalo ele South Africa selisolwe kakhulu ngezinye isizalwane zalo ngokukhetha ukungavoti lisola ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia emhlanganweni weUnited Nations ngolwesithathu. Daba oluphathelane leMelika nanga amazwi aveza imbono kahulumende walelilizwe.
Mhlaka January 27 lilanga leInternational Holocaust Remembrance Day lapho umhlaba onanza ukukhululwa ngomnyaka ka-1945 kwendawo lapho kwakulenkamba yeAuschwitz Birkenau okwakugcinwa khona njalo kubulawa abantu. Isikhathi sokukhumbula izigidi lezigidi zamaJuda abulawa nguhulumende we nase Germany labambe mncedisa lanxa kwaphoma imbiko ngemva kwalokhu isithi akusoze kwenzakale futhi amacala ombhoqazwe adalwa kusukela ngempi ye Second World War eCambodia, Rwanda, Bosnia, Darfur, Xinjiang lezigabeni ezaziholwa yi-ISIS. Isivumelwano se-Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ngomnyaka ka-1948 saba ngesokuqala ukuthi sichaze umbhoqazwe njengecala ngokusemthethweni. Sichaza umbhoqazwe njengezehlakalo ezenziwa ngenhloso yokubhidliza sonke kumbe ingxenye yesizwe, umhlobo othile wabantu kumbe iqembu labezokholo. I-convention inanza izehlakalo lezi ezinhlanu ezigoqela ukubulala abantu bomhlobo othile, ukwenqabela inzalo komunye umhlobo wabantu, ukususwa ngamandla kwabantwana besiwa kwenye indawo, kanye lokuncedisana kumbe ukukhuthaza ukubangela umbhoqazwe. I-Holocaust yayingumbhoqazwe owawulenjongo yokuqeda umhlobo wama-European Jews yiNazi Germany lababebancedisa. Lanxa kusaziwa ukuthi yaqondana lempi ye-Second World War yaqalisa ngeminyaka yabo 1930. Ibandla le-Nazi Party lathi lithatha umbuso laqopha abezombusazwe elaliphikisana labo kanye lalabo elalibeyisa. Ngokuya kwesikhathi kwabekwa imigoqo eyayincindezela amaJuda lamaJelimana. Kuqalisa impi ye-Second World War, inani lamacala ayiqophe abantu makhaza lakhuphuka. Wathi sokuhlaselwa iSoviet Union ngomnyaka ka-1941, amacala ayiqophe amaJuda labavela e-Eastern Europe aqalisa. Ekuqaleni komnyaka ka-1942, abakhokheli be-Nazi bakwenza kwabasemthethweni abakubiza ngokuthi i-final solution okokubhidliza umhlobo wabantu njengenjongo kahulumende. Uhlelo lwe-final solution lwaluhamba phambili kule mizamo yempi ye-Second World War. Akususwanga abantu kumbe impahla ezazidingakala ukuncedisa empini ezazisenkambeni lapho okwakubulawa khona abantu. Ekugcineni, uhlelo lwe-final solution lwabangela ukubhubha kwamajuda ayizigidi eziyisithupha, 6 million. Ulunya olukhulu lungenzakala njalo luyenzakala emhlabeni, kukanti silomlando wokuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi sikumise, ukutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Yikho kuqakathekile ukuthi sikhulume iqiniso ngokwenzakala kudala, sivikele iqiniso nxa abanye bezama ukululaza amacala e-Holocaust, njalo sidinge ukulungisa lolu daba kulabo abaphephayo lemdeni yabo, kugqiba umnumzana Zana Blinken.
Lawo be kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Nansi ebezihamba phambili. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden useqhelise izitsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiMelika esithi uhulumende kamongameli Mnangagwa uloke esephula amalungelo kazulu. Abebandla le-ZANU-PF bayakusola lokhu, kodwa abebandla likaChamisa bathi uhulumende kaMnangagwa nguye ozokhela amalahle ekhanda. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Yimi uNtungamile Nkomo.